Inhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi zikhuthaza uhulumende ukuba achutshise uhlelo lokuguqulwa komthetho ophezu kwezisebenzi, athuthukise umnotho welizwe kanye lokuguqula umthetho okhuluma ngezokunikezwa kwamandla kumankampani kuzizalwane zakuleli ezinsundu, osekwenza abafisa ukuzasungula amabhizimusi abo kuleli bathikaze ukwenze lokho. Omunye wabalahlekelwe ngumsebenzi laba, unkosikazi Loveness Ncube, uveze ukuba lokho kwenzakale kuye kuyinto eze engayilungiselele, njalo esengozalahlekelwa yinzuzo yakhe abekade eyikhangelele ngemva kokusebenzela leyo nkampani akade eyisebenzela okweminyaka eyedlula elitshumi.
Ah, kunzima, afuna ukuqamba amanga from bed to waist. Ngoba nxa usemsebenzini kungcono kulokuthi inyanga iyaphele yakwazi ukuthola kuyimadlana noma ubhadale kuyi-200. It's better kulokuthi ngihlale endlini melele ubaba uthi yabo kuba kuyabuya lana. So kuyimali khonoko okuncane kade ngikuthola kuyekunceda kakhulu endlini, but still kade sangisela even i-package. Ngabe thiwa kumbe kwathiwa sigaxotsha umsebenzi sinikwe kuyi-package yokuthi ngiyaqala something, kumbe ngiqale kuye woda ngezi cross border njengabanye, akula. But njengokuma kwezinto phungu uqotshwa ungela lutho, asazi ukuthi abantwana besikolo sawabhadala ama-renti kwini konke kumile.
Uhulumende usekubone kufanele alungisise umthetho olawula phezu kwezisebenzi labaqhatshi sekulotshwe phansi i-Labor Law Amendment Bill ekhangelelwe ukuhlaziywa ngamalunga edala lephalamende anduba kube ngumthetho. Kodwa abaqhatshi ngaphansi kwenhlanganiso ye-Employers Confederation of Zimbabwe, MCOZ, betshengise ukukhathazeka kwabo bethi ungekho umahluko njengoba lokhe sesekhona izigaba ezingaba yimigoqokizo kanye lakulabo abafisa ukuzasungula amabhizimusi kuleli. Umkhokheli wenhlanganiso ye-MCOZ, umnumzana John Mufukari, uthi njengenhlanganiso lesi simo siphambana lenkulumo kamongameli Robert Mugabe ephezu kokuhuga abafisa ukuzasungula amabhizimusi abo kuleli. Unobhala jikelele enhlanganisweni yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Javet Moyo, uthi lokho sekuthe kwenzakala elizweni uzulu elahlekelwa ngumsebenzi ngemva kwalesi sinqumo se-Supreme Court kunyanga edlule kuludubo oluthinta wonke umuntu. Kungakho bethi kuyikhona beza kuya kwethula incwadi yabo yezikhalazo edale lephalamende ukuba aphathise ekudingeni indlela zokulungisisa lolo dubo.
Akusijabulisi nxa esikubala emaphepheni kuyikho kungaphuma kungumthetho esesikutholile ukuthi ibhili leyi ilakho kubi okumangalisayo loke inika ke uminister amandla aphezulu.
Uhulumende kumele aguqule kundaba zokuletha ukuhlaliseka kwezinto elizweni ukuze ofuna ukuzasungula ibhizimusi lakhe angaze athikaza ukwenze lokho, kutsho uMoyo.
Kusobala ukuthi abantu kabalathemba lohulumende okhona. Uhulumende kufaneleke akhipheke esingathi ngama-country risk, kumbe ukwesabisayo okuphakathi kwelizwe okwenza laba abalemali bangaze bayesaba ukuqalisa amakampani.
UMoyo uthi lesi simo sesibangele ukwanda kwalabo abaphila ngokuthengisa esitaladeni, akuchaze njengesimo esingesihle ngoba kuluhlangothi olungake lwenza umnotho uthuthuke. Lesi simo sokuxotshwa mahlayana kwezisebenzi kusolwe njalo zinhlanganiso eziphatheke kumikhankaso yokulondolozwa kwelungelo lezisebenzi okufana le yeZimbabwe Labour Center. Umgcini sihlalo webhodi yale nhlanganiso yeZLC, umnumzana Mnyaradzi Kwisayi, uthi lokho osekusenzakala sekubuyisele muva imisebenzi yokuthuthukisa ilungelo lezisebenzi kungasehlukani lalesiya sikhathi lapho onsundu ubesetshenziswa okwesigqili ngabelungu ngesikhathi ilizwe lingakatholi uzibuse. Lokhu kwenza kwabamankampani sebexotsha izisebenzi mahlayana kulandelwa lesi sinqumo esethulwe emthethwandaba we-Supreme Court kunyanga edluleyo sekuzangezelela kunkinga uZulu abevele ebhekane layo njengoba liza kube lilokhu eliqansa inani labazazama ukuziphilisa ngokuthengisa ezitaladeni, kuveza umqondisi weZimbabwe Informal Sectors Organization, ZISO, umnumzana Promise Mkhwananzi.
Uhulumende silayo kalasinikele abantu ngoba le yindaba yempilo yabo, ayisiyonto ukuthi ngapha nguthanyela ngathi uthanyela izibi. Kufuze kuhlalwe phansi kubonisanwe kulungisiswe, kutshengisa ukwehluleka kwahulumende wethu weZANU-PF.
Ingcwethi kwezomnotho ziveza ukuba lokhe liqansa inani labalokhe bexotshwa imisebenzi kulandelwa lesi sinqumo senyanga edluleyo Ngakwelinye icele evalwa nsuku zonke amankampani elizwe abanini bawo bekhala ngesimo kwezomnotho esingesihle kungekho nzuzo abayitholayo kumabhizimusi abo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.